ekuti abantu Jehovah lati besikanye into yezano le ngoba izizane yezinto yayo endlini yayo. Sesivukele njengoba umlanga wathatha umbuso, sibone ukuthi i-cabinet yakho uyayihlela njani, sibone i-budget yakho ukuthi uyangaphi ngayo, zethi thina sesiyenzela sesiprincipal sokumobilize registration.
Baba Moyo, uyazwela lapho umkombo uyakhuluma ukuthi babukeli izanu isenza kokukhonokho ngoba ngokwabo konke lokho. So wena uthini ngakhonokho njalo lithini njengebandla?
Njengokutho kwamkombo, nxa kwenzakala into enkulu engajwayelekanga, kwesinye isikhathi abantu baba nesithuli beke beme mbijani. So abantu nxa sokudlulile lokhu sesibonile okamgaba lomnankakho sokuphelile, ama-opposition kumele abuyele endimeni siqhubeke ngesikwenzayo ngoba kulaa nto etshintshileyo. Isitimela sezane lesi kuyiso satshintshe umtshayeli kuphela.
Ye, khonapho-ke libukele baba Mkombwe, kukhanya ngazani phela abantu abasalazi, abantu bacala ukuthi vele kalisekho njengebandla. Police athi vumbu njani njengoba kukhanya ngazani vele alibonakali?
Hayi, thina siyabonakala gift ngoba into ekhona thina njengebandla lepolisi silohlele esilalo oluvele ze luhamba ngesikhathi besenza abakwenza omnyangazo lomgazi. Sisikhakhasa sisenza ama-voter registration ngoba thina sikhangelela ukhetho ngoba sikakhonsentrate kuzinto zezanu ngoba lasikalahleka ngoba into yezanu izanu izanu kuphela ngoba umuntu akakho edeya usebenzile kuzanu more than 17-20 years.
Ngibuye kuwe baba Moyo, lina lani alikhanyi phela ukuthi lenzani, kukhanya ngazani bese libanjwe ibuthongo sibili. Paul izavuka njani ebuthongweni lo?
Hayi, into akunjalo du, siphathekile yenza khonokho okhulwa umkombo ukukhuthaza abantu ukuthi be-rede izinto ezingadiniyi mayali hlanje zihamba ngohlelo lokuthi lamhla kurejistwa ngaphi lapho sikhuthaza abantu ukuthi be-rejista. Okuningi siyalungiselela sibili kakhulu, siphakathi kokuhlelo lokukhetha abantu abethulela kuphalamende ukhansili ngaphi njenge-MPP esikubonde konke okuzwa izanu esikustadijile sakubona konke esifika ebantwini sikwazi ukuthi sikuya sithini ebantwini.
Ye, liyafika lisithini ebantwini ngoba abantu babuza ukuthi kade belingaphi.
Besikhona izanu ayijintshanga, yikho sikutshela abantu ukukhipha umgabe ufake umlankagwa aqhubeka efaka bonabo bantu abesikhala ngabe ukuthi bayantshontsha bonabo abantu abesikhala ngabe ukuthi bashukuluza abantu lokhu bekhona besemsebenzini. Akunanto eyintshintshileyo, abantu bengathathwa ludumo into ezikhulunywa ngomlomo umuntu siyayenza lokhu siyayenza lokhu ngabakwezi sifoni kodwa ukubona kwethu izanu ayisozitshintshe ingwe vele kade yayitshintsha amabalayo ishali yingwe.
Ye baba Mkombwe, phela lilo hlelo lweni lo kuthiwa ngesishona jakachaya kumbe kutshoni khonokho, litshela nabantu ngakhona ukuthakathawa wangkhona lo njengoba phela abantu abaningi abakwazi besibabuza lapha bathi lokho kukhulunywa yi-MDC asikwazi kuyini khonokho.
Ya abantu banathi asikwazi ngoba athi njengebandla siqalisa nge-membership yethu ngoba into ekhona i-membership yethu from branch siya kuwadi siya ku-district province national ngoba into ekhona inkalakatha ikulungiselela ukhetho ngoba singahamba sikhuluma okwezanu lokhu thina singakwazi ukuthi abantu bethu bagezele emabhukwini kuvota saba singenzanga lutho kodwa thina into esikhangezileyo singakakhuluma okwezanu lokhu bezikhuluma sibone ukuthi njengebandla ukuthi sithinta abantu sisenza abantu bezifisa ukuthi ukuqakatheka ngokubhalisa ukuvota kutshoni kibo thina njengebandla singubona ukuthi hhayi thina lowo ngumtshado wezanu i-family issue yezanu yinto yabo asonto yethu asonto ye-MDC athise sakhipha umgabe umgabe thina sikhangele ukuthi besimkhipha ye-election.
Uyezwa lapha Moyo uthi ye likhulumile phambilini ukuthi ngokwabo sibili lapha lalapha kodwa siyabona ukuthi kusenjalo-ke amabandla anjenge-NPP lawa lenkinga yokuthi abanye sebebaleka sebeyingena-ke kuzanu, so lizavuselela njani ibandla leni?
Sekulesi khathi lokho kuthiwa abantu baphumile ibandla leliyabelifile ibandla le-MPP kalifi sika bayithiwe silamendla kakhulu bephuma bona abaphumayo bangena kanti iphathi velinjalo njalo ezimbabwe kunendlala kakhulu abantu abasebenzi kunobulova bayahlupheka abantu xa sebethiwe nalokuthiwa yithiwa nezokudlala siyawubona ukuthi izanu iyaphuma kathesi ihambe idinga abantu iyaphendula ukuthi ibuya kuzanu siyakwenza lokhu nalokhu abantu kesikhathi bendlala bawukuswela ngaza kumsula umuntu kamlini ebethi nanambuyeli kodwa ibandla lethu le-MPP iqinile liyaqhubeka liyaphambili labo abathiyayo omunye umuntu indlela enzunjalo emakhumbula emancweni bakhululekile ukuthi bekhumbule emncweni